last time kwaba le lokuzeni yabo Clinton lo Trump wakhala o Clinton bethi ama elections are rigged ngetswa labane o Trump abencetswa iRussia khathethi njalo awakakhethi kube ingcekeza ingcekeza simile phindwe kanengi ukuthethisana kwabo besiya khona phana ekhethweni besenzani le ndlela uTrump ayala ala ngayo ukuthi impumela leyi lokuze abaqale bona belungise abo ama-electoral reforms ukuze bebe yisibonelo esihle emhlabeni jikelele njengoba nabezithi yibo bakhokhelayo kwezedemokrasi lapha so abaqale bona kathesi-ke bayangekile kakhulu okumangalisayo laba bantu ngokuthanda ukungenela ezintweni zabanye kathesi-ke abavume phela ukuthi ukhetho lwabo aluhambanga kuhle bona ngokwabo nxa kunjalo bona uTrump bona bazithi bazingcitshi labo Joe Biden abayibo abathatha izidera abaphuma egcekeni kathesi batho ukuthi ingcekeza yabo le ephumulele bathini abasishiyeke kathesi lathi sizenzele okwethu ngoba labo okwabo kulamabalabala kungcolile njengakhona okwabahlala besitshela ngakho thina okwethu ngokunjalo lapha mbona kulesi sifundo esithile esokuthi umuntu odliweyo ekhethweni uthi ekhethweni utshontshiwe umuntu wonke odliweyo ekhethweni uthi ekhethweni utshontshiwe so ngakho ngokunjalo abantu abadliweyo abe-opposition lapha bagijima besiya kiwo kathesi angazithi bazagijima besiya ngapi
Isibone ugatsha lwabesifazana kubandla elibusayo ele-ANC kwele South Africa bekhuthaza uhulumende kaBiden ukuthi esule izijeziso ezetheswa ele-Cuba yiMelika kanye lalezo ezafakelwa amalunga e-ZANU-PF lithi ngalokho.
Kuyajabulisa ukuthi i-ANC siyayibongela thina njengeZimbabwe ukuzinanzelela ukuthi ibonise laba bantu abasethulela izijeziso zenotho ikakhulu nxa sekula bantu abanjengabo-Harris ukuthi babe bananzelele ukuthi thina njengeZimbabwe asidingi ukuthi sincindezelwe amanye amazwe anjengabo-America njalo sesithembe yena abantu bona babangenile kodwa-ke engani kuyangikhathaza nje ukuthi uBiden waba ngomunye wakhona siwasethulele izidera uBiden ungomunye wakhona kama-senators usenator ngaloko sikhathi engu-senator nguye walwisa ukuthi sithole izijeziso lezi so angazi ukuthi kwathesi kuzangezelela kumbe kuzadala omunye umehluko omunye othile but ngiyayibongela kakhulu i-ANC lokuthi ikhuthaze ukwesula kwezijeziso zenotho ezimbabwe ezethulwa i-America kunye le-Cuba i-Cuba hayi bakithi abake besixolele laba bantu kulathi sizimele singamazwe sizenzele okwethu okuqondane lathi ngokuzivusa okugcweleyo uncindezelo lolwabalalo lufana lelo uncindezelo lwana olwalukhona lwe-igqili lwe-slave trade abalwenzayo abangasoze bexolelwe ngalo.